kuyizika dizendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsifakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawayo sisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273, iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye, iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hathi lokhu laqhamuka elizweni ngomlimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,004,192. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emele iphumula njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane we COVID-19.
Ngizonkulufule kusilenge kolapho okuzahanjiswa khona xa kuthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane le COVID-19. Ama centers ethu lapho esifaka khona abantu abakuquarantine ababevelela kwezindawo Standard Hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Indaba ethusa kakhulu kazi besithi sikubonile kuveke phele kuzobuye lama 30 something kathesi engasuke laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa emzamweni lenziwe ukuthi uhulumende emela ehlise inani labantu abayidrobheni bengalanto abayilandayo abanapho ngunqumanquma indawana zonke bengalanto abayilandayo sabantu abedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhona behamba bengalanto abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele ukuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga lama mask, abanye behamba befaka ama mask entanyeni.
Isibhedlela sekusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250 kuthi eseTonkroof silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa ekusileni hospital, iThorngrove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Okondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe lezi ndawo zigoqela ihotela yekhumalo iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seTonkroof kanye leyekusileni lokhe zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamathuma yesithupha lambili i-1362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalichumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kamasaraure ekuwatsana bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasaraure ungapi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarauri around 1 AM bemdinga kodwa bamtholanga bagcine bekidnapper umkamasarauri unkosazana Khumbirai Sabrina Chambara bakambela distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungayirusitshela ukuthi u-Obert Masarauri ungaphi kodwa bagcine bengamlimazanga and bamdetain for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna e-fortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe trim cab kade ikhaviwe ama-number plates angkhona lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarauri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bagcina bayithatha futhi we-kidnapper we-abductor ukhazini kamasarauri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala kungasiyeli usitshela ukuthi umasarauri ungaphi kodwa bagcine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarauri nalaleli. So lokhu kuyasisabisa njenge-union, lokhu kuyasisabisa njengabantu abamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphile kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists.
Yena umasarauri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapho akhona siwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usafe kodwa akusiphathi kahle umuntu sephila elizweni lakhe ecatshile ezithi ngumuntu is a terrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezithi is a terrorist akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lezimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe as if njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kakhulumente.
Lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarauri yenze ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yigcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa ukwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eleZimbabwe lilamandla okuzidonisela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Coke Project leminye eminenginengi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Butjera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu Tina njenge lizwe azange sifaki imali eningi kumbe singathi investment ku energy sector. So kathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula ilizwe beli expanda, industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza amavotes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 uzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali eyothi siwenze khonokho before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba Kutera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho welizwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. YiStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ngesizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngabakubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Namhlanje sikhuluma udaba lweCoronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka omangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe COVID-19, kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke 23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele COVID-19, abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi yedwa eMozambique, abayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibone ke kulabantu abasithumezele ama-audio atshiyeneyo, sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi bakaStudio 7, linjani lonke elikwapho studio? Lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso. Yiyo radio esiyilalela thina. Angisalale radio eZimbabwe, ayinyizwi sinxa ikhuluma, kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ubuhlungu. Into engikhuluma ngayo kathesi nansi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yekhezi. Bathi abake bebuye endaweni yekhezi, buyanini endaweni yekhezi, balifuna abantu ngapha, bathi wozanini, liyakhuluma indawo ezimnandi. Ngivumelana nani mina nxa khonaka liphatheke umbhikisho lo ozaba khona mhlaka 31. Ngivumelana nani iqiniso, ngithi khona iqinisile, lisenyaweni likaJoshua Nkomo, wathi khona yena xa siqalisa impi, udlame eMpumalanga lingalungeni. yikho ke mvula lani ngithi liqinisile yebo kho yebo phela khona amandebele abanga zange bezwe kumbenhle mhlawumbe uJoshua Nkonxa ekhuluma noma singathi ngama born free noma silikhona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzalo kodwa iqiniso uJoshua Nkomo athi khona khona udlame uzaqala empumalanga xa soqala empumalanga vele ingangeni phakathi kwalo ekuyela bedlephane bedlephane kodwa athi uThonto abaningi abantu besindebeleni uzothi hala uqinile uqondile luqondile sifika 31 uqondile singene kulolu dlame bakithi
ngiyezwa sibili elikutsho heyi indawo yomkhuhlane we-COVID leyi unzima lohulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanza ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo kodwa hhayi akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo uhluphe imisebenzi funakala imisebenzi emsebenzini kuyafuze sihambe so konke lokhu indaba ezinzima so heyi umuntu elikhuluma laye ngumchijo mkhwananzi
hayi siyalibingelela abalaleli benkosi igama lami unkosi kurakhuphe ngibuya ekheze womsedi awuqala mbingelela bonke abasewomsedi njalo ngegama likajesu ngithi heyi i-corona bakithi heyi besicela abantu bake bahlale phansi siyakwazi ukuthi ezimbabwe kunzima ngemali kayibonakali izinto vele kazibambeki ezitolo kuyadura hayi bakithi amamaski bakithi le short distance na siyayenza khwapha eBotswana sikhwapha eBotswana lathi siyayenza bakithi siyavala amakhala khonoku lathi ukuthi sizivikele veri corona hayi bakithi siyacela siyacela bakithi uThixo asizwe bakithi eZimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo hayi hayi siyacela bakithi uNkulunkulu asizwele
umende uthi sihlale ezindlini sidleni okokuqala akunamsebenzi
sembalisa kwa manje papa isaneni kufelisa nabo
kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabaze elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma uNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sithandwa sami okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz ucula njalo ngendimi ezifana lesishona isindebele lesiTswana nanku phela uhlabela ekhona le kweleBotswana nangu ezivika emphakathini
uNigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku njalo nginebusiness engiyenza yona khonapha eBotswana
leli lidlalade likaShoko lesine njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi ntombazana tsotsi nangumuntu majayivana kanye lethi umthombo Tswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo Tanda ukuthenga idlalade lakho Shoko bangakuxhuma njani
amadlalade bangawathola khona apha kimi ku inombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngenye indlela futhi bangathenga ku-internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet, bangakwanisa ukuthenga online.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amanje?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyabapromisa ukuthi ngizabe ngilokho ngitshaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela i-support yabo kakhulu.
Iphuma ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngalindlikizane ethi sithandwa sami.
Wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ikuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30.